Emhlanganweni oqoqwe ngabenhlanganiso ye Transparency International Zimbabwe kuphume ukuthi abesifazane bayancindezelwa ekutholisweni umhlabathi obiza bona. Isilinganiso esilichumi lasithupha ekhulwini i-16% samasimu yiso esisezandleni zabomama okuyisilinganiso esincane kakhulu. Ekhuluma ngemva komhlangano lowu, uNkosazana Sukoluhle Ndlovu uthi omama abalalwazi olwaneleyo endabeni zomhlabathi.
Omama yibo abangala information ekwaneleyo, bagcine besehluleka ukuthola ukuthi ama-estates nga obaba sebedlule bayenelise ukuthi bawa-register ngomana babe bengela mali ekwaneleyo, njalo futhi lokuthi bathole i-land emakhaya. Umuntu ongumama kuvamile nge-culture yethu ukuthi omama kabamelanga babe ngama-land owners ngenxa yokuthi ngendulo vele obaba yibo ade kumele baziwe kungabantu abamele babe yibo ababa isigaba even le-land.
Kule migoqo eminingi ehlangana labomama, iningi layo itholakala kubomama abachadileyo abagcina bengelabufakazi bokuthi bangabanikazi bezindlu abahlezi kizo lomkabo.
Omama kabazi imehluko yemtshato, ngabayazi ukuthi imtshato leyi imi njani, ukuthi inzuzo kamama kuyini emtshatweni. Lanxa ethenge indawo yakhe ukuthi ubaba nxa sebehlezi bebonke kumbe bakuthenge bebonke, kutshoni le mali yokuthi bayirejista ama-properties abo ngendlela eyiyo. Ubaba uyenelisa ukuthi abe nabomama abaningi, kodwa ehluleke ukuthi alungisele omama bona labo kumbe umama yena lo avele ehleli naye. Lalapho nxa umama elotsholo, kwesinye isikhathi izihlobo ziyamphika ngoba uyigala umtshado lwana ofunakalayo elizweni. Abe sesithi umama ube lotsholiwe ezilo baba for 20 years, ethe sehlezi layo ubaba, kwehlula ukuthi kube lobufakazi obukwanileyo.
Intsha layo ikhala ngokuthi kayilalo ilizwi kulolu hlangothi ngoba labo balesifiso sokuthi babe ngabanikazi bomhlabathi, amasimu loba izitanda zokwakhela izindlu. Osakhulayo uMelusi Mpofu upha umbono wakhe.
We are economically challenged, so when it comes to ukuthi sikwanise ukuthola like amastens, we will discover ukuthi imali abazifunayo le mali thina esingathi silayo vele akuhambelani. So it makes it even more difficult ukuthi thina sikwanise lathi ukuthi sithenge amastens lawani.
Umnumzana Njabulo Moyo, isakhamuzi sakoBulawayo, uthi kuqakathekile ukuthi omama bahlonyiswe ngolwazi ngoba isikhathi esiningi yibo abaphila isikhathi eside ukwedlula obaba.
Ngathi mina siyananzelela ukubana lapho sivela khona njengabantu sivela endaweni yokuncindezela abesifazane, ikakhulu emalungelweni abo okuba lezifuyo, okuba lezindlu, okuba lendleko labo abangaziphilisa ngaso. Kungomlando wethu njengabesilisa ngoba singananzelela omama baphila isikhathi eside kulabo baba. So kungangokuthi obaba sebetshonile, omama yibo abasalayo, mhlawumbe yindlu igcine sithathwa izihlobo zakobaba, kumbe igcine sithengiswa, kumbe igcine sithathwa ngamakhansili lapho omama behluleka ukubhadala izikweleti. So kungumlando ukuthi khathesi sithathe sibe lomlando wokuthi singenele kudaba lolu.
Ini okusamele kwenziwe ukuthi kube lokulingana kwamathuba abesilisa labesifazana ukuze kungabi lokuhlukunyezwa kwabesifazana loba ukwephulwa kwamalungelo abo? Iningi lithi kumele kungenele abenhlangothi ezichiyeneyo zempilo ukuze kuqondiswe lokhu, omama bathuthukiswe ukufika esibangeni esifana labesilisa, ikakhulu ekubeni lomhlaba obiza bona. Inhlanganiso ye-TIZ ithi isebenza labomama ukuthi ibahlomise ngokungaphathwa kuhle okwenzakala empilweni zabo emizameni yokubonisana labo ukwenqabela ukuqilibezelwa kwabantu bonke lokwephulelwa ilungelo labo. Ngimele iStudio 7, ngikoBulawayo, ngingubathabile Masuku.